VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7. Ngolwesihlanu mhla ka 4 kuMfumfu 2019, ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
sithole 37 million from the government funded by Africa Development Bank, mainly ukudila lempompi zethu zamanzi ezipopa amanzi kusuka encema zibuye edrobheni, lokuimprova i-treating capacity yethu e-Criterion Waterworks.
Umhlangano wokuhlaziya umsebenzi wamanzi lamandla kagetsi oye-Water Energy Climate Industry Nexus Washing ungene kulanga lesibili namhlanje koBulawayo.
Honorable Thabetha Khumalo labanye bakhe kuthiwe sebengazihambela ngkhaya, abasaphiwa amalanga ukuthi buyanene ekhoti mhlakazi bani, kabasaripoti emapoliseni sokumele bazihambele ngkhaya, sekungabantu asebekhululeki.
Umthethwandaba kamantshi ulahle icala ebelisetheswa umgcinisihlalo we-MDC unkosazana Thabetha Khumalo lamanye amalunga leli bandla ayisithupha. Woza Friday kulivikisi leqembu elicula umdumo kamasikandi likoBulawayo elihamba ngegama lokuthi ojonge okuhle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umhlangano wokuhlaziya umsebenzi wamanzi lamandla kagetsi oweWater Energy Climate Industry Nexus Washing ungene kulanga lesibili lamhlanje. Lomhlangano owenzelwe koBulawayo unikeze izakhamizi ithuba lokukhulumisana labe council ngokuqhutshwa komsebenzi wamanzi lokuhlanzeka kuleli dolobho. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Umanjinela wedolobho lakoBulawayo, umnumzana Simela Dube, uchasise kabanzi ngenhlelo abalazo emizameni yokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo ngemva kokuthola uncedo lwemali ngabebhanga le-African Development Bank.
Sithole 37 million from the government funded by Africa Development Bank, mainly ukudila lempompi zethu zamanzi ezipopa amanzi kusuka encema zibuye edrobheni, loku improve i-treating capacity yethu e-Criterion Waterworks, lokukhangela ispillage yamasewerage.
Obambele umeya wakoBulawayo unkosikazi Lilian Mlilo uthi umhlangano uhambe kuhle njalo bazasebenza gadalala ekutholiseni uBulawayo amanzi ahlanzekileyo.
Izakhamuzi sitshengisele ukuthi siyamthanda uBulawayo, sithi siza improve lapho ufuna ukuthi si-improve khona.
Umphathintambo wedolobho lakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube ubuke ubudlelwano obukhona phakathi kwekhansili lezakhamizi.
Luhlelo oluhle okumele siqhubeke sihamba ngalo lolunyawo, i-consultation yezakhamizi ukuthi labo befake i-input yabo. Actually, they should take charge of their own destiny.
Umgcinisihlalo weBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Benny Moyo, uthi ikhansili isiqale ubudlelwano obuhle lezakhamizi.
Namhla siqalile ukuthi sizwisisane ubudlelwano obuhle obukhona phakathi kwe-local government lathi zakhamuzi.
Isikhulumi seZimbabwe International Trade Fair, unkosazana Stella Nkomo, uthi ikhansili yedolobho lakoBulawayo ithethe njalo isicoco salonyaka sombukiso weWashington 2019.
Njengabantu be-trade fair sihambahambile sikhangela imbukiso ekade imihle. Abantu abathethe isicoco esikuthi Washington 2019 overall best exhibitor yi-City of Bulawayo.
Umbukiso walonyaka oweWashington 2019 wenziwe ngosekelo lwemali evele ebhanga le-Infrastructure Development Bank of Zimbabwe, ugatsha lwezokulima, abenhlanganiso e-United Nations Development Programs le-African Development Bank ngenjongo yokuthuthukisa umsebenzi wokutholakala kwamanzi lamandla kagetsi awelanga. Ungenwe ngosomabhizimusi abamakhansili, iziphathamandla zikahulumende ezisuka kungatsha ezehlukeneyo kanye lo Zulu. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Umthethwandaba kaMantshi kwabulawayo namhla ulahle icala ebelisetheswa umgcini sihlalo weMTC uNkosazana Thabita Khumalo. Lamanye amalunga lelibandla ayisithupha usithi uhulumende kalandelanga umthetho ekuchuchiseni loludaba. UNkosazana Khumalo labanye bakhe babotshwe ngenyanga kaNcwabakazi besetheswa icala lokudinda amanga okuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa waqelibezela kukhetho olwedluleyo. Kodwa uMantshi uMnumzana Tinashe Tashaya ulahlelela icala namuhla wavumelana legqwetha labasolwayo ukuthi umchuchisi waletha loludaba imthethwandaba engalandelanga umthetho. Kodwa uthenxa uhulumende elesifiso sokuqhubeka ngaloludaba kumele alukhweze imthethwandaba kutsha ngendlela isemthethweni. Intathe yezindaba yethu uTaura Ishaba uxoxe lengcwethi legqwetha likaMakhumalo labanye bakhe uMnumzana Godfrey Nyoni.
Honorable Thabita Khumalo labanye bakhe kuthwe sebengazihambela ngkhaya abasaphiwa amalanga ukuthi buyanene court mhlakazi bani kabasa report emapoliseni sokumele bazihambele ngkhaya sekungabantu asebekhululeki uma idale lifuna ukuthi babuye court bazayenza ukubathumela amasamanisi kungenxa yokuthi laba obachuchisi bathe sebecele imvumo yokuthi bachushise indaba le ngoba bathe beyiqala vele bebengala mfumo naleyana manje ikwazi ukukhuluma ukuthi hayi kanti vele kwa vele beqaliselane bengala mvumo yangkhona kwakumele bayidinge leyo mvumo bengakaqalisi. Lokhu bakwenza ngoba thina sesibisile sabatshengisa ukuthi kulomthetho uthi kumele libe le mvumo yokwenza lokhu. Inkosi besithi lapha lathi sesilohlupho sinikana isikhathi sidinga imvumo yangkhona.
Lo uMnumzana Godfrey Nyoni igqwetha elimela umgcini sihlalo weMDC uNkosazana Thabita Khumalo labanye bakhe ubexoxa lentathela izindaba yeStudio 7 uTaura Ishaba ekobulawayo. Umsekeli kaMongameli welizwe uMnumzana Kembo Mohati ukhuthaza isiko lokuhlanzeka esithi ingcekeza ilakho ukudala ukumemetheka kwemikhuhlane ngalesi sikhathi sezulu. UMnumzana Mohati utsho lokhu eseGwanda lamhlanje ngelanga lokunanza ukuhlanzeka elizweni emkhankasweni weNational Cleanup Campaign. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UMohati ukhuthaze uzulu ukuba yamukele lo mkhankaso weNational Cleanup owasungulwa nguMongameli Emmerson Mnangagwa esithi imikhuhlane ebalisa isihudo secholera letyphoid kanye nokuqhuqho imalaria ilakho ukuqhamuka lesi sikhathi sezulu xa izakhamizi zihlezi lapho kule ngcekeza.
Sithanda ukufundisa abantu bakithi ukuthi bona ingcekeza idoda esindwendle isiphathele okunenge, isiphathele imikhuhlane eminenge.
UMohati uthi kuyadinga ukuthi kufakwe impompi zamanzi ezintsha eGwanda eside ezikhona kwamanje kazisahambelani lenani labantu asebehlala kule ndawo.
I-population isekhulile, so i-sewer system, le water reticulation systems asanelisi ukusevisa abantu abakhona. So into yakayimbakhuthaza singale ku-briefing ukuthi bona ngcono sithi overhaul yonke i-sewer reticulation system, the water reticulation system, ukuthi sikwanise ukusevisa abantu bethu kuhle.
Umeya weGwanda uMnumzana Justin Majale uthi lanxa lomkhankaso lenjongo eqotho iningi labantu libuyanga ngoba liphatheke emsebenzini yokuphandela imuli.
Campaign yona injongo yayo iright, kodwa ke obekudanisa namhla ukuthi abantu abaningi ababuyanga tu bavuka bezama ukuphandela abantwana lapha lalapha.
Izisebenzi zengathi ezijeneyo zikahulumende kanye labantwana besikolo bancedisane lo Mohati ukudobha ingcekeza phandle kwenkundla yephelandaba. Kusenjalo akubizwa kwezwayo lamhlanje enkundleni yephelandaba Stadium lapho abahlabeleli bomculo okholo abakuleli labeSouth Africa abazahlabelela uZulu emgqothini weGwanda International Gospel Music Festival oqala lamhlanje uphele ngesonto. Umhlabeleli odumileyo kule South Africa uSipho Makhabane ukhona layo kulomkhosi oqoqwa minyaka yonke inzalo eGwanda engusomabhizimusi eGoli uMnumzana Justice Maphosa. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu Albert Ncube.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz.
Isimo esibhedlela zikahulumende siqhubeka sisibi, odokotela labo besemba phansi besithi ababuyeli emsebenzini nxa izikhalazo zabo zingakalungisiswa. Namhlanje bangene umhlangano kodwa benqabe ukuxoxa lentathela izindaba ngawo besithi abakavumelani ukuthi kuthathwa nyathelo bani. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Uphenyo olwenziwe yiStudio 7 luveze ukuthi odokotela bebutho abamele bancede ngezikhathi ezinje abakho ezibhedlela. Izigulane ziqhubeka ziswela usizo kuthi ezilenhlanhla ziyaqondana labo dokotela abathe bahambela ezibhedlela. Esinye salezi sigulane unkosikazi Siphiwe Nxumalo uthi akulancedo abalutholayo kubodokotela ngoba bengekho ezibhedlela.
Uhulumende nxa ebona ama-doctors elekhe siyaku-strike ngokuphela bathi thina abantu siyenzeni, khathesi siyagula, kuyabe kulabanye abantu abayenza ama-accidents. So lapha kusokumele ukuthi lizwe lonke phela selitshabalala ngoba nanku asilancedo esilutholayo ngoba impilo yethu isezandleni zamadokotela. Uhulumende laye uthule, singazi ukuthi uthulele ukuthi uyalungisa yini, kodwa ngabe uyalungisa ngayo uyakhuluma phela ebantwini ukuthi sibone update ukuthi uyabe mengapi.
Unkosikazi Sandile Ndlovu ongumongikazi uthi ngabe kuzanywa amanye amacebo ngoba umumo osezibhedlela unzima.
Situation esezibhedlela ayayenza sibini, ngaba sizamela okungcono ngoba ukuthi ufike uthole udokotela engekho kulabo nesi bodwa uzudingiswe ukuthi uyenzeni wena u-due for i-operation. Hayi, kunzima sibini. Ngakho uhulumende angenela ebangezelele kumbe imali leyo kumbe kuyini abakufunayo okunye ukuthi kube ngani kuyatshintsha ngoba hayi sesingapheli ukufa sibe.
Unkosikazi Thendai Chuma isakhamuzi sakoBulawayo uthi uhulumende akabe lozwelo alungisise lolu daba ngokuphangisa.
Aluba ngawo uhulumende uyasizwela alungisise indaba lezabodokotela ngoba ngabanye abantu abaqakathekileyo kuZulu wonke, ikakhulu mina kimi kinje ngiphatheke kubi ngoba nje ngiye esibhedlela uthotha ukuthiwa kula dokotela bese ngiphoqekile ukuthi ngihambe ngiyedingani u-private doctor. Kodwa ngathesa imali yothi ale singithi nzihamba ngiyezithengela lokho kudla okunye okufunakala nje bakuthiwa khona i-medication le ngiyithethe ifuna ukuthi udle, ngizakudlani ndiwami sendithethe imali yonke ngihamba ngayantshintsha i-forex. Ngapha kangiyiholi le forex yakhona.
Iningi labantu lithi isimo esisezibhedlela sizwisa ubuhlungu bethi sokudala ukuthi basebenzise imali eziningi abangaziholiyo ukuyadinga usizo lokwelatshwa kubodokotela abazimeleyo. Ngimele iStudio 7 yokoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngo-Life Talk namuhla sicubungula ubunzima obubhekanela abantu ngenxa yokukhalala umsebenzi okwenziwa ngabodokotela. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ingxoxo mpikiswano eqoqwe ngabe Studio 7 bemanyene labe Media Center eHarare izolo eyokuhlaziya isimo esiselizweni iveze ukuba umomo uzaqhubeka usiba mubi elizweni nxa amabandla ezombusazwe engabe elokhe edonselana. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Ekhuluma kulumbuthano omsekeli kamgcinisalo webandla eliphikisayo le-MDC, uMnumzana Job Skhala, uthe udlame olukhona kwezombusazwe eZimbabwe alusoze lwafa lwaphela nxa abenhlangothi zonke zempilo okugoqela uhulumende lamabandla ezombusazwe bengazinikelanga ukuhlalisana phansi badinge indlela zokuqeda inkinga ilizwe libhekane laso. Omunye wabatsha abakade bekhona embuthaneni wayizolo, uMnumzana Leopold Mnende, uthi okwenzakalayo ukuthi uMongameli Mnangagwa usungula uhlelo lokukhulumisana lamanye amabandla aphikisayo eshiya phandle ibandla le-MDC akusoze kwalungisa isimo eZimbabwe.
IZimbabwe ilokhu idlalisa isikhathi ikhuluma nge-dialogue, abe-opposition bekhuluma nge-legitimacy, ababusayo bekhuluma ngama-sanctions, Mbona ingani ukuthi lizwe leliye phambili iMDC yona sokufuze ivume ukuthi udaba lwayo lolu ololegitimacy akula umuntu olulalelayo yena uhulumende okhokhelwa yizana uPF naye sokufuze evume ukuthi MDC ayibuyi kudialogue yayo. So ungangcono ephuse ezame ngazo zonke indlela ukuthi ilizwe leli libe ngcono sebebonana ngo-2023. Idialogue le ayenzayo namabandla la amancane lawo aphikisayo alincedi.
Okunye okuphathwe kabanzi embuthwaneni wayizolo umbiko wethulwe ngumnankagwa owe-State of the Nation address sona ngolwesibili lapho anxusa amabandla wonke ukuthi akhulumisane kuhlelo lwe-Pollard. Okusekelwe ngumahomva othi kuveza sobala ukuthi uhulumende kamnankagwa uyazazi inhlupho ezibhekane lozulu njalo usebenzameni yokuzilungisisa.
Lokhu akukhulumileyo singathi thina kukhomba esithi ngesikhiwa yipolisi ukuthi kuyatshengisela ukuthi uhulumende uyananzelela ukuthi abantu kulokuhawu lokukhona njalo kufuze kulungisiswe.
Kodwa umnumzana Thomas Shoko omunye wabakade bekulumbuthano uthe inhlupho eziselizweni azilani lezombusazwe kodwa zimangelwa inkohlakalo esibulele isimo somnotho.
Hayi, mina ubona kwami angiboni ukuthi ipolitics yizo ezingathi zibangela ukubhidlika kwenotho. Into esibulele ilizwe kakhulu yi-corruption.
Iningi labakade bekulumbuthano owenzelwe ehoteleni eMonomotapa Crown Plaza eHarare ivumelene ukuthi kumele kudingwe amacebo okulungisa inkinga yeleZimbabwe libhekane lazo. Abebandla liphikisa ele-MDC bekhangele phambili hathi ukube belokhu bekhala ngokugxilwa kukhetho lwanyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson
Pepe.
Owake waba umsekeli kamongameli weZimbabwe umnumzana Phelekezela Mphoko walile ukupha umthethwandaba amaphepha endlu yakhe kumbe ama title deeds izolo ngoba isithi wesaba ukuthi uhulumende ulakho ukumthathela lindlu. Umphoko ubecele umthethwandaba ukubuyiselwa incwadi yakhe yokuhambisa ye-passport ukuze aye kwele South Africa. Kodwa umchuchisi uthe nxa efuna lokho kumele alethe incwadi zendlu ukwenzela ukuthi uhulumende abe leqiniso lokuthi kajonganga ukubalekela icala lenkohlakalo aletheswayo. Kodwa umnumzana Mphoko uthe kungcono uhulumende azihlalele le-passport leyo. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe legqwetha likamnumzana Mphoko, umnumzana Zibusiso Ncube.
I-passport ivela ngeyabo, bengazigcinela. I-attitude ka-client bengazigcinela i-passport anti ivele ngeyabo, kodwa ama-title deeds akhe, hayi cha, ngeke bathinte, ngeke babambe.
Nxa kuyikuthi ngempela umphoko kukhona okuqakathekileyo afuna ukukulanda kwele South Africa, kuyini okwehlulayo ukuthi abambise umthethwandaba amaphepha endlu yakhe okwesikhatshana?
Abantu laba bengacina bethethe indlu yakhe. Akula kuthembana, ake ngikufake ngaleyo ndlela. Akula kuthembana, ngakho akafisi baba umphoko ubana labantu bebe le-access to ama-title deeds.
Akhona yini igqwetha amanyathelo elizawathatha mhlawumbe ukuphikisa isinqumo lesi emthethwandaba waphezulu owe-High Court?
Hayi, ukuthi basincitshe i-passport hayi kula ndaba lokhuyana. Besivele sikukhangele ukuthi bazasincitsha. Ngakho ekusincitsheni kwabo vele awulanto esimangalisileyo. So sizalinda thina ukuthi siyenze i-trial kuphela siqede ngayo indaba yakhona. Ukuthi umuntu acabangela ukuthi kube lo muntu ocabangela ukuthi baba umphoko uzabalekela icala, angazi lo muntu abecabanga njani ngoba ubaba umphoko ukhona aphelizweni 3 months lokhe reporter le emapholiseni 3 months indawo lokhe angenayo lokhe ule form 242 la docket asikaphiwa le trial date. Ngitsho namhlanje asiphiwa nga trial date, awula maphepha esiwaphiweyo. Thina si ready for i-trial anytime angasinamaphepha siyangena senze i-trial.
Lo mnumzana Zibusiso Ncube igqwetha likamnumzana Phelekezela Mphoko uxoxa le ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. I-commission yebona ngokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission izak ithi silobalani izivumelwano lengatsha zikahulumende ezithile ezigoqela i-Reserve Bank of Zimbabwe le-Zimbabwe Revenue Authority, ZIMRA, ukuphathisana kulomsebenzi. Ezinye ingatsha ezikulesi sivumelano ngeze National Prosecuting Authority, Auditor General, University of Zimbabwe, Immigration Department, Procurement Regulatory Authority of Zimbabwe, le Ezekiel Kuti University. Lokhu kwenzakala Isaac isithi sithole impahla ezibiza izigidi ezilikhulu zamadola i-$100 million ezithathelwe abazithola ngenkohlakalo. Ukuze sicubungule lolu daba siqale ngokubuza umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo loluntu ukuthi kambe linyathelo elihle na leli elithethwe yi-Isaac.
Ye, khona kuyinto enhle ukuthi vele indaba ye-corruption ibanjiswane. Ngoba kwamaqini umuntu oyedwa ngeke asukume alwe le-corruption, especially eZimbabwe nge-level lapha esikhona. But what remains important ukuthi oqakathekileyo ukuthi ingatsha lezo ezifakwayo ukuthi zibambane lezakhe, zona vele indaba ye-corruption phakathi kwazo bona baqale bayibamba njani. Balama-policies anjani nge-corruption bona phakathi kuqala bengakabambani lezakhe. Ngoba izakhe izahudulana labantu abavele beyibo abale-corruption, izefihle i-corruption yalabo, igijimisa i-corruption yabanye. Asingeke sikhulume ngeZimra, ifile imali iZimra every month, every day kubotshwa abantu beZimra nge-corruption. Aziqale zina lezo ngatsha ziklinwe zona.
Sizwile njalo Isaac isithi isithole imali edlula i-$100 million.
Layo Isaac kulabantu abanye abaphumayo. Sike sezwa abanye babo sebethintwa futhi ngendaba ze-corruption, kuyibo kumele belwisane le-corruption. And futhi siyayibona Isaac nanoma bengafuni ukuphumela egcekeni, bakhona abantu abaziwayo kumele ukuthi izinto ze-corruption ngase zibabambile. Kodwa lokho bebacweza-cweza, lokho bebacweza-cweza bengafuni ukuba ukungena kubo. So kunzima ukuthi siyithembe ngento eyikhulumayo kuphela Isaac, ingasifakelanga sibili ilezi nsuku eZimbabwe zithi ngama-villages egcekeni ukuthi nazi into esizibambileyo. Lokhu sikuthethe kuzibani sesimenze so, lokhu sikuthethe kuzibani sokwenze so. Mhlawumbe imali ye-corruption edliwayo eZimbabwe lingaba lama-report aphumayo kuma-non-governmental organization, you'll be shocked ukuthi we are talking of ama-billions of dollars anyamalala through corruption eZimbabwe. So yena leya bathi bayi-recovile i-teaspoon nje emalini esicaba ekumele ukuthi ngase besitela ngayo njengezakhe. Ngoba i-corruption eZimbabwe ikuzinga eliphezulu kakhulu eliyethusayo. So kabafakele ama-villages acacayo, nansi iphume kubani usiyenzwe so, nansi iphume kubani usiyenzwe so. Ngoba lokhu kuye kuyikhuluma nje ukuthi sicaba ukuthi balamazinyo kanti akulanto abayiyenzayo.
Lo ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo loluntu, sixoxelaye eseGwanda. Wezemidlalo iqembu lenguqu elebulawayo City linqobe ele Television nge-1 kanya emdlalweni obusenkundleni yeluveve kobulawayo namhlanje emini. Amaqembu la alwisa ukungena esigabeni saphezulu esePremier Soccer League ngomnyaka ozayo. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abafana bebulawayo City bathuthukise amathuba abo awokuphanga babuyele bayedlala kusigaba seCasilaka Premier Soccer League ngokunqoba abakwenze namhla, ngoba impumela yomdlalo wanamhla ibachiye bechiywa ngemiklomelo emithathu kuphela liqembu elihlezi phezu kwengalane eleTalent Vision. Ohlohlele iqembu lebulawayo City ngumelikhaya moyo ngehlandla lesibili lomdlalo. Iqembu leTalent Vision lihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo ngamashumi amahlanu lambili, ikanti lebulawayo City lihlezi endaweni yesibili lilemiklomelo ngamashumi amane lathoba munemunye. Phezu kwalokho iqembu leTalent Vision selidlale imidlalo engamashumi amabili lantathu, kuthi elebulawayo City selidlale engamashumi amabili lambili. Kodwa umqeqeshi webulawayo City uTry Ncube uthi ukudlala imidlalo emilutshwana yakubabeki esimeni esingcono kule qembu leTalent Vision.
Yeah, impumela leyi itsho ukuthi is game on, kodwa bona bavele baphambili ngoba le game inendi leyi asikayidlali. Sithi singakayidlali njalo bayalida la nge-goal difference. So okwakathesi siyazi ukuthi umsebenzi esilawo umkhulu kakhulu ngoba baqinile.
Iqembu leTalent Vision lidlale isikhathi eside lisilele ngomdlali oyedwa ngemva kokuba imvimbi uDouglas Banda etshengiswe ikhasi yelombala obomvu ngehlandla lakuqala lomdlalo. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leTalent Vision uMkhuphali Mazuku uthe kabasoze basebenzise lokhu njengencazelo eyokuba yikho benqotshiwe, njalo kabasoze belahle imbeleko ngokufelwa.
Ayikho kwenza ukuthi iresi ibe mnandi
siyakujabulela khona lokho ukuthi uyabe winile uyabe wine kungasikuthi kulula kodwa ekuyine nzima okuyinto kwankhona asingeke sikhale ngosokwenzakele kwenzakele
emdlalweni olandelwe yilo webulawayo sithi le-Talent Vision iqembu leBhoso 90 elinqobe leBinga Pirates nge-3-1 njalo abahlehlele iqembu leBhoso nguDalubuhle Dlodlo yena ohlohle kabili kanye loDon Minute Jaricha kweminye imidlalo yesigaba se-Southern Region Division 1 ezadlalwa kusasa ngomgqibelo iqembu leIndlovu yanyathela elizadlala leMossi Rovers ngaseKhumalo Barracks ngehola le-12 emini ukuthi iqembu leToronto lizanqikelana lele-Arnel Movers ngehola lesithathu emini enkundleni efanayo Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Yabonke kuhlelo Waza Friday namhlanje weZra Chisa Spanda weStudio 7 uxoxa leqembu elicula umdumo kaMasgandi likobulawayo elihamba ngegama lokuthi ojongokuhle lona elimelwe nguVekithemba Ndlovu.
Umdumo wabo Masgandi udume kakhulu kwele Mzansi Afrika. Abafana bakwethu zethu nqana bo bathi ngeke basalele kulumculo. Bekthemba Ndlovu udabuka esilobela ehamba leqembu labo jongokuhle.
Ojongokuhle kuliqembu elifonywe ngo-2016 amajaha amathathu. Agoqela mina lo okhuluma wabekuthemba Ndlovu lo Bhamuza omdumisi Nkala kanye lo Thiyambusho busahlangana nje amadoda lalawe amabili lawa edlala nje iziginci ezincane umuye lo vele wasevele egoli umdumisi Nkala sahlangana nje lo Thiyambusho ko sabumba leli qembu sihlangene lami nje ngisafunda nje udlala ibhesi kaMasikandi
Ezomculo wabona basiqale bebancane becula isichathamiya abanye bayithi imbube
sonke sozahlangana vele kuyichathamiya zodwa so uMasikandi yena vele moya ngaphakathi kwami kakhulu ngingazi abanye laba kodwa labo sathi sihlangana nje into leyahle yahlangana vele kwaba into eyi-1 kwaba isitini lodaka wonke umuntu ekuqhwabitha lokhu sithi masibambisana sithi sizwe into yankhona iyavuma sithi siyathi sizwe into yankhona iyavuma kwavele kwasingena nje ngaphakathi sajayela ukwenza lokhu
Othongo kuhle baledlala theli lodwa abalipheka ngomnyaka ka-2017 baliphakulela uZulu ngo-2018 lonake liyachisa bakwethu
I-album leli lile ngoma ezingu-8 ele title ye album ethi amahlolanyama cause leli album salenza laba ngaphansi kwe team yezwe lonke iHighlander ey team esasazi ubana ithandwa ngabantu bonke njengoba siphuze ukuqala sesibona sasibona singemva kwesikhathi sasithi ungcono madoda sidlalele le team yethu yezwe esithanda kangaka
Isikhathi silomona sisidliwe ngumangoye uthini ke kubalaleli ungakuhambi mfana kaNdlovu
Sicela ngani ngasichaza ngalokho elilakho lati sithuthukise indawo yakithi leyi indawo yakithi umthwakazi sibambe lunye sincedisane umculo wethu abakobulawayo lawuthola iArt Gallery thina yasithola kuFacebook umuntu ojonga ukuthi uzosithola kuFacebook siyabonga balaleli
ojonga kuhle baliphekela umculo kaMasikandi bekobulawayo Umculo osuthandwa ngabantu abaningi kulezi nsuku. Yibe besilabo kuhlelo hoza. Hoza Friday. Yibe nempela sonto emnandi. Igama lami nguEzra Jesus Bani.
Siyabonga Ezra. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.